amagama njalo babugande ayaphuma ikakhulukazi abantu nxa bele frustration njalo abantu nxa ukuthi bebona ukuthi izinto zenziwa ngokungalinganiyo ikakhulukazi elizweni lapho abakhangelele khona ukuthi iselizwe lilizwe abalibiza ngokuthi kusekhaya. Ingakho ekugcineni uthola ukuthi sekuphuma ke amagama afana lana lawo kwezopolitiki babugande nxa usakha iqembu lezopolitiki ukusho ukuthi kuyabe kukhona okubonileyo okubonakalayo noma ocabanga ukuthi ungakwenza ngcono nxa ungabe ngumkhokheli walelo nxa ungabe ngumkhokheli walelo qembu. Engithemba ukuthi abe MRP labo balenjongo yabo abayibonayo ukuthi bona kukhona abangakwenza noma okungasiza abantu basemathebeleland. Mina ngokwami ngeke ngize ngikhulume ngijule kakhulu kudaba lwe-MRP ngoba lokho kuyabe sekudinga bona bona abaphathi be-MRP omqondisi.
Yona injongo yabantu yabasekeli bebandla le-MRP uyibona njani?
Kodwa ke ngabe kukuthi uhulumende wakithi uyakubona khona ukuthi kumqoka kakhulu ukuthi amanyanise abantu bayenelise ukuthi babe yimbumba bayenelise ukuthi noma nxa kungavela izigemegeme ezifana nalazana lezi esenzakala ku-Elvis Nyati eGoli kodwa ke akube isigemegeme esiyabe kuukuthi sithinta wonke umuntu, sithinta uzulu wonke oselizweni leZimbabwe, iloba ungabe ungowemashonaland noma ungabe kuuthi ungabe ungowesemathebeleland. Njalo lokuthi indlela abantu besemathebeleland ugcina kusenza ukuthi begcine bephuma besiyadinga imisebenzi phandle, kwenziwa ikonkwane ukuthi imithetho yakithi kwesinye isikhathi bafaka ama-requirements ayezikolo angadingakaliyo ukuthi azafunakale khonapho. Ngoba esikhathini esiningi kuyafana lokuthi umuntu mhlawumbe kufanele ukuthi ayithanyela nje ukuthanyela ebhoda, kodwa uzazwa kuthiwa kufunakala i-O-level, kufunakala i-Maths and English, kodwa ke umuntu uyathanyela kuyabamba umthanyelo. Kodwa-ke e-South Africa abantu bayahamba ngale abanye basebenza ema-restaurant bangama-managers, abanye bayenzani, abanye bagcina ngo-grade 7 kodwa abanye bagcina ngabo-form 2 abanye bagcina ngabo-form 4 kodwa bayahamba bayekwenza imisebenzi ekhwabithi ekhaya kungenxa yokuthi bayayenelisa ukuthi kube le-acceptance njalo bayenelisa ukuthi umuntu abe judged through ama-skills akhe awenzayo. Webhay ngibona ngathi laseZimbabwe into abafuthi bayifake phambili baka bamise indaba lezi zokuthi ukuthi ama-requirements kuphela sonke isikhathi ngama-O-levels, sonke isikhathi ngama-A-levels, ngenxa yokuthi kuyahlupha lokuyana ukuthi abanye abantwana bayihluleka to progress esikolweni ngendaba zokuthi imali zishoda. Kodwa-ke abantu ngokukhula bayenelisa ukuthi ama-skills ayenziwa ngezandla angadingi maths, angadingi English, angadingini, ngabe kuthiwa ayavuleka laseZimbabwe, abantu baphiwe amathuba bayenelisa ukuthi basebenze.